siyalontsha i cell phone competition for abantu abasha abaku ages between 18 to 20 abakuma constituencies angu 4 kobulawayo alama list registered voters. Imizamo yonke le sizama ukuthi sibone indlela engasisebenzela ngathi ngamaviki amalithana asele ukuthi uFebruary aphele le blitz leyi iphele ukuthi sincedisane labantu abasha kuma communities ukuthi basincedise ukumobilize njalo ingxenye abanye sebengasukumela phezulu ngenxa yecomputation le ukuthi kuya kulama iPhone angu 4 azawina in each constituency maybe abantu abasha between ages of 18 to 20 bangasukumela phezulu bekhuthazane. Esikuzamayo ukuthi khona inani leli lingabi lonke liphansi. Sesizamile futhi njalo uku-engage ama-coalition members futhi izindaweni njengaboMatsouth, Matobo South. We are planning ukuthi sike siyefika khona ngale zindaweni ezinjengazonalezi ukuthi siyebamba umsebenzi sikhankase sincedise la ama-organizations asebenza ezindaweni njengalezi ikakhulu ekubhaliseni ukuvota ama-constituencies enjengaboMatobo South.
Abantu bayakwazi kakhulu ngomncintiswano lo yini njalo libona ingani kuzakhuphula njani amanani abantu ababhalisela ukuvota?
Umncintiswano lo sikhangelela ukuthi i-focus yethu ngeyabantu abasha especially 18 years to 20 years babazwisisayo indaba zabomakhalekhukhwini abanjengabo iPhone njalo kuyisifiso sabontanga ukuthi babe le phone enjengayona leyo. So i-competition le ayisekekabuyela wayo wonke jikelele. I-competition le iyabe kuma-4 constituencies emagwegwe, Njubelobhengula, Makhandeni Ntumbane laseMpopo Maphelandaba kuphela. Lapho kule nani elilutshwane elibhalise ukuvota, injongo yethu yokuthi khona singabi le ones indlela yokukhuthaza abantu ukurejista ukuvota, but sithi do other things ezinga-appeal-a kwamanye ama-age groups ekuxoxisana lawo. Njalo i-campaign yethu khathi sithi was based sesizama ukuthi sigxile kakhulu emawadini lapho abantu abakhona. So sikhalele ukuthi kungasincedisa njalo ukukhuphula inani labantu ababhalise ukuvota. Siyilontsha kusasa, so sikhalele ukuthi kube labantu abazakhuluma ngayo esigabeni lapha esifokasa khona.
Valwa nxa inani lilonke limi ngendlela elimingayo.
Umncintiswano le bawuthola njani umvoto?
Umncintiswano lo ngowakoBulawayo ufocus kuma-constituencies angu-4 kuphela. E-Matsouth lase-Mats North kuzaba le nhlelo ezishiyeneyo kulalezi ezinjengayo zaboma-iPhone. So sikhangelela ukuthi as we go siyenze ezinye inhlelo ezihlukeneyo ezi-relevant to indawo ezishiyeshiyeneyo.
I-raffle draw izayenzwa after i-voter registration blitz le isidlulile. Esikuthoyo ukuthi sikhangelele ukuthi aba-eligible to participate kule umncintiswano ngabantu abale-18 i-criteria yakhona 18 years to 20 years njalo be-register this February njalo be-register endaweni ama-constituencies angu-4 athi wona iMagwegwe, Njubelobhengula, Phelandaba, Mpophoma laseNtumbane Makhandeni. Ama-constituencies angu-4 wona lawo kuphela. So ikhozi kukhangeleleyo ukuthi yi-criteria ye-eligibility ukuthi umuntu angaparticipate.